ayisiyo into engasebenza njalo into engavulala ibhizinesi kule Zimbabwe ngendlela yokuthi vele liyazi ukuthi sokwakhiwa lebhorokho leli elekazukula elenza ukuthi izimoto ezinengezwalazenezo zivele zihambe ngasese zingangeni kwele Zimbabwe. Kodwa-ke lanxa zingene kwele Zimbabwe kuzaba into enzima kakhulu ukuthi lowo mthetho ulandelwe, njalo lokuthi amapholisa kumbe sibezinhlangothi zikahulumende zibe qiniso kumbe isiqiniseko sokuthi kubhadala ngaleyo ndlela. Lanxa kuyikuthi abantu labo bengabhadala ngama-US dollar, udubo lukhona ukuthi ama-US dollar athola imali eningi ngaphandle, asoze acine ethole indlela yokungena emabhenki. Abanini bezitolo njalo njalo bazothatha izimali lezi ezama-US dollar basebenzise ngendlela abathanda ngayo, bavele bangazihambisi kuhulumende bazithengise ku-black market. Ngalolo dubo kukhanya ngani inkulumo kaphathintambo we-Reserve Bank mhlawumbe ukuthi ubephatheke kakhulu ngodaba le-United Nations lapha kade hambe wayavakatshela khona, kukhanya ngani kawucatshwanga kakuhle lapha, kumbe kungani ubhalelwe nje ngumntwana wesikolo obesanda kubalabala amabhuku engawaqedanga.
Uthi uMangutsha ukusilela kwedola leMelika eZimbabwe kuveza ukubana abantu abanengi bayalifuna, okukhomba ukubana umnotho weZimbabwe uyakhula. Yebo kunjalo.
Kusiqiniso lelo. Lokho ukuswelakala kwe-foreign currency kutshengisa ukuthi ilizwe kalithengisi okweneleyo ngaphandle kwalo, okwenza ukuthi ilizwe ligcine lingatholanga izimali zakwamanye amazwe. Akulanda ukuthi abantu bayalidinga, njalo nxa kuyikuthi idola lidingakala ukwedlula elitholakalayo kutshengisa futhi ukwehluleka kumbe ukuwa komikhonomi. Ayisiyo nto okungathiwa yona sokuzafanele sithi itshengisa ukuthi umkhonomi uyakhula, hatshi bo, itshengisa ukuthi umkhonomi umncane kawukwanisi ukuthwala izizalwane zelizwe zonke.
Umphathintambo wezemali yena ubaba uMtholi Ncube usedilize ibhodi yeZimra, uthi uzavumba ibhodi entsha. Lilubona njani lolu daba? Kungaba kukhomba yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lobuhuquluzi, ngoba kubikwa kulobuhuquluzi obuningi kakhulu obenzakala laye kuZimra?
Udubo lukhona ngolokuthi ubuhuquluzi buqala khona enkanda ezahulumende wezanu-PF. Siyazi ukuthi lamanje-ke upresident Mnangagwa usefake ilizwe ebuzimeni obukhulu kakhulu ngokuthi ehambe kwele America wazama ukuthi athenge ngendlela efana leyobuhuquluzi ummeli wakuleyo lizwe ngokuthi athi yena uzamnika indawo yokwakha indawo yokudlalela i-golf, esenzele ukuthi mhlawumbe lokhu kungathabisa okheli weMelika ebesebuya ebesesithi amanyathelo akhe aweZimbabwe esulwe. Kwehluleka ukukwazi-ke mpela ukuthi ngokwenza lokhu kwenza ukuthi kungene izijeziso ezintsha kuleli lizwe. Ngaleyo ndlela-ke ngibone ngani ukuthi bahambe nje bayethatha abantu abalutshwana laphana laphana, bathi sebebaxotshile sibayenzele kuya lokhu. Siyakwazi ukuthi kunhlala yenzizano ithwalise abantu abathize abawuzane kudala nzima kodwa yakushiya abatshontshayo. Ngale ndlela ehluleka lobopha loba ngumuntu oyi-one kumbe umfakeje ngendlela ukuthi kumele kwenzelwa ukuthi sibone ukuthi zanu iyenzekani ikhona ekwenzayo, kodwa kungenalutho oluphumayo.